lokho vele ngathi alisilo qiniso ngamanga. Ngamangala vele amabizo akhona lapho ngoba yiwo amabizo ama-candidates. Kodwa ungananzelela vele nxa indaba inga-reportwa njengoba ukhulumile. Kuyabe sekunzima ukuthi ikhulunywe kungakafakwa isinqumo kuleyo ndaba. Kodwa engingakutsho ukuthi ungakhangela uCharles Moyo lapha. UCharles Moyo ule ndaba ekhona eTradecourt, Magistrate Court, yokuchaya omnye unkazana othiwa nguPhithi Mtekere. And kulo dini kulezi ndaba zakhe zabafana bakhe eze-violence and ezise-law and order. Ungananzelela futhi abanye abanjengabo-Thofa ibathi bebhala ama-report bezama ukuthi bevale laba abancintisana labo ukuthi bengakhontesti. Uzananzelela futhi ukuthi bona laba abakhalazayo yibo abantu abanqotshwayo kulelani ukhetho. Bazama ukuthi beyitshintshe indaba leyo eyokhetho bathi ngeyomhlobo womuntu. Bazama futhi ukuthi ama-district enziwe khona vele bona babezama ukuthi belethe abantu abavela kwezinye izigaba ukuthi bevote ezindaweni abangahlali zona. So ngathi ukuthi i-province imelele yona leyo report. Sizathi sesiwaphenda amaphepha. Okwakathesi indaba singabe sithaba ngayo dadewethu ngeyokuthi uGift Banda owayekhokhela leyo province labona laba ababesekela olokhu yenini oCharles Moyo kabasekho ezikhundleni ngoba ukukhokhela kwakwenzwa nguGift Banda kwenzwa ukuthi sibe lo councillor ukhansela uShonto Banqube owagwetshwa ngendaba zokuthatha imali yama-residence eyinto engazange yenzakale i-MDC ukubunjwa kwayo. Ikhangele futhi ukuthi Country Park iward 28 yathathwa yiZanu PF ngenxa yokuthi umuntu owayewina i-primary election wayengumuntu owangathandwa nguGift Banda lele yena le layo i-faction le esiyo esibhala ilokhu ke i-report. Ikhangele futhi iBulawayo South yathathwa yiZanu ngenxa yokuthi inkokheli zangkhona zazixega. So labo sibamelele sibili sizamelela lawo maphepha lathi silawethu amagqwetha. Kodwa engingatsho ukuthi iZanu kayisoze iphinde yathatha uBulawayo.
Ngezinye indlela akulahlupho eBulawayo, konke kuhambe kuhle njalo konke lokhu abakubhalayo ngoba bakubhala bengani balobufakazi bakho. Lima ngokuthi kwaqhutshwa kuhle ukhetho.
Ukhetho lwaqhutshwa kuhle. Into eyayivele engani iyabahlupha yikuthi bona yibo ababevele bekhokhela i-province iminyaka eminingi. Ukukhitshwa kwabo lapho ngibonani kusuke kwaba buhlungu kibo kakhulu. So sebezama zonke indlela ukuthi bekhiphe labo abantu asebathatha umbuso ku-province. Angikholwa ukuthi bazaphumelela. Yonke into ihamba kuhle. Okwakathesi sesilungisela i-National Congress.